Inani labantwana abatholakala bezulazula ezitaladeni bedinga ukudla becela nemali ebantwini libikwa lingaqonga emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela laseHarare. UMnumzana Albert Mazula, umgcinisihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi zeHarare eHarare Residents Trust, uthi lolu ludubo olwavela kude njalo olulokhe lunzima ukwelezula, ikakhulu ngezikhathi zobunzima obubhekane lelizwe kwezomnotho.
Udubo lwama-street kids ludubo esibelalo okwesikhathi eside. Sithola uzibuse kwakungela umntwana okuthiwa yi-street kid. Kodwa ngokuma kwezinto kwaqala ukuthi kube labantwana abangama-street kids. Kaningi kubangelwa ukuthi kwesinye isikhathi imuli nxa zingahlalanga kuhle ubaba lomama babe sebehlukuluzwa, sebecina bengena ke esitaladini. Abantwana abaningi abangama-street kid kubangelwa ukuthi ezindlini abasuka kuzo akuphileki, abantu abalayo imali yokuthi banelise ukondla imuli yabo kakuhle.
UNkosikazi Priscilla Misiyairambu Mushonga olilunga lejali lephalamende njalo edume ngokulwela amalungelo amantombazana labesifazana uthi ukuqonga kwenani labantwana ezitaladeni emazweni athiyeneyo kuyisitshengiselo sokuba isimo emazweni anjalo kwezomnotho siyabe singasihle.
Abazali befile abaningi bangikhona, abantwana abanye abaseleyo yibo asebethele umuzi, sisithi child-headed family. Mancane ngikhuluma kaneningi labantwana laba abathengisayo amacanzi, udubo lwabo lukhulu ngolokuthi kasiye ukuthi udinga imali yokuthi azipendele umlomo kumba alungise ikhanda, udinga imali eyokuthi agcine lokhu okuncane akutshiyelwe khona ngoba yena nguye osungumama osungubaba.
UMazula uthi sikhangela umumo wezomnotho sibona ukuthi udubo lusasekhona sibili.
Kathesi singakhangela njalo siyabona ukuthi izinto zala zilokhu zisiba nzima kakhulu. Singakhangela insuku eziphelileyo kube lokukhwela kwamafutha. Ukukhwela kwamafutha kuza kutsho ukuthi impilo izaba nzima kakhulu kuzakhamizi zemadolobheni. Akumangalisi ukuthi udubo lwama-street kids lolu luzakwanda kulokuthi lwehle. Uhulumende useke wazama ngemizamo eningi ukuthi azame ukuthi abakhiphe ama-statistics wehlula kwenye isikhathi bake babagole babathathe babase kwenye indawo, kodwa uzabona ukuthi bazabaleka baphinde babuyele ku-street ezitaladeni.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba abantwana abaphila ezitaladeni eZimbabwe baphezu kwenkulungwane ezine 4,000 abagoqela bangabafana lamantombazana. Uhulumende walungisa isivumelwano seziqondiso zendlela zokulondolozwa kwamalungelo abantwana ngomnyaka ka-1998 zihambelana lezo manyano wamazwe omhlaba, United Nations Convention on the Rights of the Child kunye lese-African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Inimithi ezibona ngenhlalakahle yabantu zicebisa ukuthi abantwana abaphila emigoqweni kumele bondliwe ngabemuli, izihlobo, bagcinwe langumphakathi kumbe bafakwe emizini yenhlanganiso ezimela ukugcina abantwana, kumbe njalo benikezwe kwezinye imuli ezingabagcina kungela buhlobo ebizwa ngokuthi yi-adoption. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntande.